So we seek out defender Babu VOA Debele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 27 Mfumfu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
sibona ukuthi abantu bethu balokhu besihlukuluzwa kakhulu. Khathesi singasikhanyela indaba kababusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kumgceke ukuthi ubaba lo kalacala. And sikhanyela njalo kulabantu bethu abalokhu behlukuluza.
Oke waba ngumeli wezengeza West edalela ephalamende, umnumzana Job Scala owebandla eliphikisayo ele-TCCC uzaqhubekela phambili lokhu evalelwe ngemva kokwalelwa isicelo sokulahla kwecala lakhe.
Ikholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edrobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala.
Uhulumende ukhuthazwa ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamathumi ayisikhombisa lanye abahlolwe batholakala belekholera yabulala oyedwa. Ibutho le-Israel selinamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake waba ngumeli wezengeza West edalela ephalamende, umnumzana Job Sikala owebandla eliphikisayo ele-TCCC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokuba umthethwandaba kamantshi oHarare umalele imvume yokuthi leli cala lilahlwe. Kubikwa umlondolozi Ndlovu eseHarare.
USikala uselamalanga angamakhulu amahlanu 500 esejele. Ngaleso sikhathi uphanike izicelo ezimbalwa ezedlula ithumi zokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ukuze athoniswe evela emzini wakhe, kodwa walelwa zonke lezo zicelo. Edabeni obelithoniswa namhlanje, amagqwetha akhe abefuna ukuba umthethwandaba ululahle njengoba kungela bufakazi obucacayo. Esipha isinqumo sakhe kudaba lolu, umantshi uTafazwa Mithi uthe bukhona ubufakazi bokuba uSikhala watshelozela uDlakela ekubulaweni kukamuyi uNkosazana Moblessing Ali okwenza kwatshaywa abasekeli bezanu-PF. Ekhuluma ngokwenzakala edale namhlanje, igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthe kusobala ukuba uSikhala kalacala.
Being that the evidence that was led by the state to the stage of closure of his case did not in any way establish a prima facie case. What is a prima facie case? A prima facie case is a case whereupon the court considering it is evidence that it is capable of convicting. But the magistrate disagreed with the defense and dismissed the application, and the matter was rolled over to the 20th of November for the conclusion of the defense case.
Esikuchoyo ukuba ubufakazi obabekwa ngabachuchisi beyacaca ukuba abukho egcekeni. Umantshi okwalile lokhu wala udaba lolu walusamhla ka 24 lwezi lapho azathoniswa khona.
Unkomo uqhubeke esithi kuyadanisa ukuba omunye olecala elifana leliyaSikhala usithole uthonisiswa esuka emzini wakhe, kodwa uSikhala usenesikhathi enikiswa imvumo yokubhadala isibambiso sebail. Omunye wabakade besemthethwandaba ukuzolalela unkosikazi Ellen Shiyelenga olilunga le-CCC emele abesifazane ephalamende uveze ubuhlungu ababuzwayo njengebandla.
Sibona ukuthi abantu bethu lokho besukuluzwa kakhulu kathi singasekhanyela indaba kababusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kugumgceke ukuthi ubaba loka lacala endikhanyela njalo kulabantu bethu abalokho besukuluzwa ngamalanga aphele adlulileyo lapha sibone omunye wayengummelethu eParliament ubaba Honorable Jidakwa uchawe kakhulu ngabantu bezanu PF njalo ngama security state agents kuthi so njengebandla sikukhanyela but bese kuthoye ukuthi hayi ongaphelwe kuyasula
usikhala uzaphindela emthethwandaba mhlaka 20 lwezi ukuze luqhubekele phambili udaba lwakhe incithi zombuthazo lesithi lokhu kuze kwasobala ukungahlonishwa kwamalungelo oluntu kuleli uhulumende uya kulandela lokhu esithi usikhala kumele amelane lamacala akhe nxa emsula akhululwe imthethwandaba ngimele i-27 news eHarare nomlondolozi Ndlovu.
Ibandla lezano PF lisolwa kakhulu ngabanengi ngokwalela ezinye intatheli izindaba zenhlanganiso zezindaba ezizimeleyo okugoqela as the Voice of America ukuthi zithaphe izindaba eziphathelane lomhlangano wayo omkhulu eliwenza minyaka yonke. Lumhlangano oqale namhlanje uphela kusasa wenzelwa eGweru. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli zindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezanu PF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulomhlangano kusese lesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli zindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezanu PF.
Ngitokwalela kwentatheli zindaba ukuthi nizikhanze ikhomfrensi yezanu PF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko. Uma sikhangele izanu PF libandla elibusayo okutsho ukuthi konke okwenzakala kuzanu PF kulokuthinta impilo kazulu.
Umnumzana Benny Moyo isakhamuzi sakobulawayo uvumelane loChuma.
Media ezinqatshelwa ukungena kulo mhlangano yasethusa yasimangalisa andithi uhulumende lo mthetho owe access to information.
Isikhulumi samapolisa iZimbabwe Republic Police uInspector Paul Nyati ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapolisa lentatheli izindaba naye usole ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentatheli izindaba.
Sikambe siyo enza interaction kumbe engagement lamabandla ahlanganisela iMinistry of Information, Publicity and Broadcast Services ahlanganisela ama-political parties ukuthi nxa ama-journalists besebenza kumele bananze i-media freedom of expression, kumele bananze i-safety and security nxa ama-journalists besebenza.
Umqondisi wezokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy, I have not found out if the names were removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed, per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people were misplacing things.
Umqondisi wohlangothi olwefazi umnumzana Kudakwashe Musanka laye uya kusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangile, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabi kwazi isizathu esiqakathekileyo sokubana why bebhalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi lami ngidingisise sibili sekwazi ukuthi isizathu sokubana i-Voice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe unkosazana Ndodana Helen Sithole usola isenzo sezanu PF ekhuthaza ukuthi intatheli zindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabemisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli zindaba uAnastasia Ndlovu loKhudzai Musengi. Sithanda ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokulinganayo intatheli zindaba, njalo kungabi lokubandlulula kuzo intatheli zindaba njengokutsho kwesisekelo selizwe iconstitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba ezigoqela omisa imaz iVMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe izanu PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli zindaba ezizimeleyo kulumhlangano, zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 lo 62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi okwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli zindaba ekuqhubeni umsebenzi ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngoncabakazi uhulumende walela imvumo intatheli zindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Liqhubekela phambili liqansa inani labantu ababulawa lokutholakala belomkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempilo kahle lukhiphe umbiko othi izolo kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lanye abahlolwe batholakala bele-cholera yabulala oyedwa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Liqhubeka liqansa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle lukhuphe imbiko ethi izolo ilizwe lithole abantu abangamashumi ayisikhombisa lanye 71 belomkhuhlane lo wabulala oyedwa. Indawo yasemaphandleni aweBuyera yiyo elinani eliphezulu labantu abatholakala belomkhuhlane abangamashumi phose amathathu 27 zabantu. Ingcitshi zezempilakahle zikhuthaza uhulumende ukuthi kumele ethule iziqondiso ezikhomba ukuthi lomkhuhlane usuyingozi elizweni, i-national disaster. Ingcitshi kwezempilakahle zithi uhulumende kumele athathe njalo amanyathelo okuthi abantu bathole lula amanzi ahlanzekileyo. Enye yalezi ngcitshi uDokotela Michael Ncube osebenza esibhedlela seParirenyathwa esiseHarare uthi uhulumende kumele abone ukuba kuyalungiswa udubo lwamanzi.
Isifo se-cholera sesihluphile ndawo zonke edorobheni lasemakhaya. Ukuthi kube ngcono uhulumende enganceda abantu ebanike amanzi engabancitshi, kungaba ngcono sibili ukuthi i-cholera yangkhona ingagcini isibamba wonke umuntu eyabe khona eyabe semaduzaneni. Ngoba indaba leyi iyamanzi, kumele amanzi ebekhona ukuthi i-cholera ingagcwali indawo yonke.
Lokhu kusekelwe ngomunye udokotela osebenza esibhedlela seSwale Mgabe eHarare.
I-cholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edorobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala. Izakhamizi zeHarare zisuka ziyodinga amanzi kuma-unsuction sources. Lawa amanzi kawula manzi abengcolile engahlanzekanga. Yikho kusuka kubangela i-cholera.
Kuleziqinti ezingamachumi amane lanye 41 elizweni lonke ezaziwa ukuba zilabantu asebehlolwe batholakala belomkhuhlane wesihudo cholera. Sikhuluma nje elizweni lonke jikelele i-cholera isibulele abantu abaphezu kwekhulu 120 ukuthi asebehlolwe batholakala belayo. Lokhu yaqhamukayo sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5677. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ibutho leIsrael selilamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Impi le eqale mhla ka 7 Mfumfu yabulalisa abantu abayinkulungwane lamakhulu amane 1400 eIsrael njalo sekufe abanye abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7000 eGaza. Ekuhlaziyeni loludaba iStudio 7 ixoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Baye afa abantu abangalaxala ama-Israelites lama-Palestine kuyinto ebuhlungu engikhona ukuthi izizwe ezithi zinezabantu abakhonzayo uma sezichitha igazi ikanti abantu bebeyahlala phansi bexoxisane bedinga indlela yokuthi kungalungisiswa njani. Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi, kudazi ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana nanti bangomakhelwane singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangibona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane.
Indaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoqa izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akulagazi lomuntu ingabe umhlobo bani ingabe ulenkolo bani ukuze lichitheke. Ngibona ngazathi izizwe ezinye lamanye amazwe kuze ukuthi ngabe bakhuthaza idayalogu i-United Nations ngabe iyangenela imise lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Yes, ikhangele ele Zimbabwe ebelithengiselana le Israel siyabona lapha ukuthi iZimbabwe iteam iyabithumela abantu besiyafunda ezokulima khona ngale kwesikhathi ithenga imchina yokuthelezela lokunye lokhu ubona ukuthi ukuza kwenza njani kuza letha ubunzima obunganani eZimbabwe.
iZimbabwe lilizwe lisebunzimeni. Ilizwe lisebunzimeni ikakhulu abantu uningi lwabantu khona ukuthengiselana kweZimbabwe leIsrael yebo bekujabulisa lapho abanolutho abalutshwane abaphezulu abanezihlalo abazi-abhuzayo ezobukhokheli labo sebezadubeka and bona uma bedubeka udubo lwankona lusisela emuntwini ophansi ongumyanga osemakhaya lapha nalapha.
Umbono wenu ngokungaphathisi ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Khangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa ezilungiswa ngama-peaceful means.
Lo ube ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo exoxa leStudio 7 ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenyama.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo eye-World Wildlife Fund for Nature namhlanje igqibe umhlangano wayo lenkokheli yengatsha zikahulumende leyomdabu emangweni wewange leBhinga. Lo mhlangano ujonge ukuphuma lamacebo angasiza abakhelane lezihonqo zenyamazana zendle ngemva kokulahlekelwa yimpilo kwabantu, izifuyo, amabele, abanye bechiywa bekhubazekile. Unokuthi abadlamini usipha loludaba.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenyamazana ngasikhathi sinye lezo ndlela zivikela lokulondoloza imvelo phansi kwendikimba ethi Nature Based Solutions. Umqondisi wohlelo lolu ekuhlangothi olwe agroecology eWWF umnumzana Hlengani Dube uthi baqoqe abomdabu ukuba bezwe kibo inhlupho abahlangana lazo ngezemvelo ezigoqela inyamazana izihlahla lokulondolozwa kwamachaphozi.
Nesifisayo ukuthi sikuyenze ukuthi omama labanye nje tenesithi aseyibo athe sekhayela imizi ekhona apha emakhaya ukuthi bebe khona nxa sezama ukuvuselela izinto lezi, nxa sezama ukuvuselela imiganga, sezama ukuvuselela amaxhaphozi, sezama ukuvuselela nalapho abahlala khona emakhaya ngendlela zokuhlanyela izihlahla.
Inkokheli zomdabu ebezikulo umhlangano zamukele ngenjabulo lolu hlelo, kodwa zile sicelo sokuthi nxa kuvuma inhlanganiso le iqale ngokubiya izihonqo zasendle. Besithi kunje imikhuhlane phakathi kwezifuyo lenyamazana zendle isibhahile kungenxa yokudlelana kanye lokunathe lana phakathi kwabantu lezinyamazana lezi emachibini. Induna uSinamagonde weBhinga uthi phezu kwemikhuhlane le basengcupheni njalo yokulwisana lenyamazana labantu, athi lokhu kubangelwa njalo yikukhuphuka ngesikhathi sinye kwenani labantu lenyamazana.
Abantu kumele bezuze amanzi esayidini yabo, inyamazana zibe namanzi esayidini yabo, then kube lefence ezayihlukanisa inyamazana nabantu. Khathesi amabounders ongamabounders kuphela, inyamazana ingacabanga ukuyale iyahamba, umuntu acabanga ukuyale uyahamba. Yikho libona
olibamba lenduna umvuthu umnumzana Bishop Matata Sibanda laye ukhala ngokulwisana lokhu ethi indlovu impisi kanye lezilwane zibathwalele ubhulo.
Yona usiphila ndawonye lo olinto sokuthi zona ngahlala le ngathi sikelele. So noma ulima uyazibuza ukuthi ndizavuna yini, uyakuvuma usuvunile ma ungakavuma suzivuna.
USibanda uthi lokusabela kwabelusi bazo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kuntengentenge nje.
Esikhathini esiningi bathi befika sekonakele ngoba ungazubiza ukuthi buyangithathesi usisikhathatha ngamuthi. Esikhathini esiningi awusuphulukhulu ngaphandle kokuthi ngabe bakhona esesihlala labo xa kulizini bazibayisuka sezivuna lapho.
Umnumzana Xolelani Ncube obona ngezemvelo esekhansilini yeWange Rural District Council uthi abahlali abangcelezelane lesihonqo seWange National Park bathwele nzima ngokuhlala bedlelwa izifuyo, izilimo kanye lokunatha amanzi angahlanzekanga abawanathisana lenyamazana lezi. Uthi kunje ngobukhulu besihonqo lesi asila ngitsho umfula, ngakho inyamazana zechapha zisiyanatha emfuleni yabodeka Gwayi Matetsi okuyikho okumemethekisa imikhuhlane.
Nyathi izinyamazana ezinjalo zinemikhuhlane ezivele zila eziyithwele yofoot and mouth labo bani bani. So sokusenza interaction njani sisiba even intense in terms of ama-zoonotics ngesilungu, ukuthi imikhuhlane ebamba abantu phinde ibambe lezinyamazana leyana icine sisimemetheka kakhulu.
Omunye njalo umqondisi wezemvelo kuhlangothi lwe-Environmental Management Agency uNkosikazi Chipo Zuze uthi phezu kwalokhu bafisa uhlelo lolu lukhangele ezokuvuselelwa komganga.
Kuletha inhlupho ezifana lokungcoliswa komkhathi. So inhlelo ezilokwenza ngokuthi umkhathi uhlambululwe lakho siyakukhuthaza.
Kodwa abe-EMA bathi inkokheli zomdabu kumele zidlale indima enkulu ukuze uhlelo lolu luphumelele ngokugweba laba abephula imithetho yokulondoloza ezigabeni abazimeleyo okufana nokutshisa umganga, ukugamula mahlayana izihlahla kanye lokubhidlizwa incingo zesihonqo. Abe-WWF bathi uhlelo lolu lusazodluliselwa kuzakhamizi zezigaba lezo lazo zethule yazo imibono qede besungule uhlelo lolu oluzaqhutshwa kweminyaka emithathu. Lokhu bakwenza bebambisane lohlangothi lwe-Canadian International. Ngimele Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wechibilika uJeffrey Moyo odume ngegama lokuthi JM Sound. Yena ke udabuka eKezi esigabeni seMathabeleland South. Asizweni exoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Wapinde futhi yena wamthelela impilo azoyiphila kulo mhlaba esiphila kuwo. Bantu bami ngicela ningenzele umuntu
Umdumo wechibilika abanye bathi irumba uculwa kakhulu etsholotsho laseplumtree kodwa uJam Sounds uthi ke ikezi ngeke isalele layo asizwe imbali yakhe ngamafitshane
ibizo nguJeffrey Moyo ngizalwa endaweni yaseGalawupa ekezi emathebeleleni south ngaphansi kwenduna uMalapa ukucula ngiqale ngomnyaka ka-2010
Selamadalati ambala uJM Sounds. Wona umculo wako uthiwa yini?
Umculo wami irumba. Amadalati asengu-5 kuhlanganele nama collaborations. Ukubhala izingoma ngiyazibhalela. Akukho lapho engithola khona usizo.
Sengiyele busuku nemini bo. Sengiphila njengenyamazana manje. Bimba, bimba, wethu sidami, tampaba yezamo.
Abaculi abakwenza wathanda ukucula njalo kwamanje usebenza nabo bani
ngumashini sibanda owendolwane super sounds yes ngangumlandeli wendolwane kodwa ke eqinisweni mase ngibeka nje sibathiye ngingumlandeli kamathini umuntu engisebenzisana naye kakhulu emculweni uLawrence ongumntaka Antoine yindoda esiclose kakhulu bese kuthi nomunye umfana nje omncane wasetsholotsho kuthiwa uMthokozi Sindlovu then abanye nje siyahlangana ngalokho esiyabe sihlangana ngakho siphinde sisuka siyehlangana futhi uma sesidingayo
Jena abalaleli ukuthi umculo wakho bangawuthola ngapi Jeffrey?
Abangangithinta ku 0711706026. Ku YouTube channel sikhona ungathi JM Sounds uyakwazi ukuthi usithole lapho naku Facebook ekhasini le Facebook siyatholakala futhi nakhona naku Instagram. Ngiyabonga.
Merci Chibilika ngomdube we rumba ovela ku JM Sounds. Muye bese la ukuthola what's up? Oh, the Friday. But that's what they're taking it on, okay? It comes from where Jesus band.
Lilalele kumsakazo we Studio 7. Live talk namhlanje sikhangela umhlangano omkhulu owezano PF oqale eGweru kanye lokuqhubekela phambili evalelwe kwayengumeli wezengeza West edlala lePhalamende umnumzana Job Skala. Singake hlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumeli wezengeza West edalele eParliamente umnumzana Job Skala owebandela iphikisayo ele-TRC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokwalelwa isicelo sokulahlwa kwecala lakhe. Ukhulumende ukhuthaza ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lanye abahlole batholakala bele cholera yabulala oyedwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.